into etsho wodeputy minister uMdodi kayitshiyana ngalento eyenziwa ngabantu abase-South Africa bona laba ababulala abanye abantu bakwamanye amazwe. Into abayenzayo even ngama-80s besithi babulala amaNdebele ngoba bengayisiwo abantu bakulelo lizwe. So mbona ngazathi into kaMdodi yena uma esithi is criticizing i-xenophobia instead is promoting it or is living it. So mbona ngazathi abantu abanjengabomdodi sibomnyama ukuthi begcine kuthiwa ngabantu abaphethe uhulumende abakhangele impilo zabanye abantu ngoba vele bona okuphuma emlonyeni wabo kuyakudingisa ukuthi umkhumbulo wakhe ngomuntu olobandlululo njalo othe nganika i-state power angabulala abanye abantu ngoba ungumuntu obandlululo.
Kodwa lingathi ngumbono olabantu abaningi abakuhulumende kumbe kungaba ludaba lukamutoli kuphela.
Ngumbono wabantu abaningi abakuhulumende nabantu abavela ehlangothini lemashonaleni iningi labo bakukhula ukuthi abantu abasemandebeleni babuya lapha yikuze athola nakhona pho kubulawayo kuhlala kuyinhlikanhlika yona leyo ukuthi abantu bona laba bakukhola ukuthi idorobho lilayisho lamandebele ngelethu sonke. So mbona ngazathi yinkolo thize edinga ukuthi iqondiswe ixazululwe ngoba abantu abohlobo lwesishonene bakukholela ukuthi thina singabantu bokuza so kufuze sihlale ngesibone esisodwa.
Umkhumbulo onjalo ubona ulakho yini ukusibangela ukungahlaliseki elizweni leZimbabwe?
Njengoba bakwenza bangakuphinda ngoba balokhu bekukholelwa uma babulala abantu over 20,000 ive ngenxa yokuthi babekhola ukuthi ayisibobala lakathe sibalokhu bekukholwa njalo bakuphumisela ngomlomo wabo. So bangakwenza ngoba careless remarks can lead to impi ngoba ake sithi uma kungaba labantu besindebeleni abazacatshuka yona leyimpi kuyaqalisa ukuthi abantu ngento encane bevukelane. Ngibona ngazathi yena umongameli uma wayefaka vele abantu abanjengabo-energy umbuzo ukuthi wayekhangele ukuthi bazenzani.
Ukwenqabela ukungahlaliseki lokho kuyini okungenziwa?
Okokuqala ukuthi uhulumende vele kakudingakala ukuthi vele abantu abalengqondo ezinjengabo ezaku-energy mtoti kudingakala abantu aba-accommodative abama-tuward aba-level-headed abakwaziyo ukuvuma ukuthi hhayi singabantu abamnyama kuyadingakala ukuthi sisondelelane. Awusozwaphila ngokuhlalo sithi hhayi laba ngabantwana bakobaba omncane laba ngabantwana bakomalume kodwa lonke selihlezi egumeni linye. So mbona ngazathi ukuthi size siye phambili njengesizwe kudingakala ukuthi yona inhloko kahulumende ibe icace ukuthi umfaka abantu ibafaka ikhangelele ukuthi umuntu lo uzenzani ngoba kawufaka umuntu olomlomo obuwelileyo njengoba energy mtoti uthi uza kuncedisa ukuthi ebengusomlomo wakho eyakhe isizwe kakulanto enjalo.